abantu abathi sithengisile kumbe singabathengisi kumbe basithethisa ikuzwa ubuhlungu abaningi kwakhona ukuthi mhlawumbe bebesifuna silokho sibulawa mabandla kodwa hayi abasilandele lapha sesikhona ngoba yikho kule mpilo khona yikho kuzaletha khona inguquko kathesi izanu izangena kobulawayo abantu khona bezabona umehluko la kubo Harare bazabe sebesitsho ukuthi hayi Dube watsho emfanekisweni engiyithumele namuhla bengilabo ntanga ku MDC labo engathi sengingena nile mina kuzano ngabuya ngahlala labo phansi ngababonisa indlela njengomuntu obesebenza labo abanye bevela ku CCC ama youth engakhuluma lawo abangasa yenelanga ukuthi bangene lapho okade ngingabathatha khona ama picture bephose egcwale ibus ngoba sithudise amakhombi kathathu konke ukuthi babuye khona phana era line katise country park ka mongameli ubaba umnangakwa so ngabantwana embono ukuthi angingeke njengomkhokheli ngibachiye egangene lengelandlela elehlule mina umuntu omdala ukuthi ngihambe ngoba noma unesicathulo idlela ye opposition leyo yabo lokuhlatshwa kuphela akula into ephumayo kudlalwa ngabantu kade sile yabona bese sibehlule ku register ama candidates ibandla lezani PF ilibandla eliqinileyo lenhloso ngelizwe leli. Nxa usungene phakathi suqalisa ukubona sibili okuningi ubuhlo obuningi balamabhuku ezinto abazenzayo okuningi liyabe lingalaleli njengeopposition lingakudingi kodwa nxa usubala into esezenziwe njengokuthi namuhla kungakaqalisa irally khona phana kube lokuyavula kweclinic eCountry Park mina isizalwane seCountry Park kule clinic siyakhumbula ukuthi uhambe wavula imayini eBinga ngeza kobulawayo lezi but ungakhangela la nje imsebenzi mnengi abayenzayo amabhola ngu-20 ePinkton Forest afakwayo emgwaqo kubo masiye phambili ngale kubonketa drive emadibheni kubo George Avenue kubo masoche town laphana oNtemba Road ngale oCSC namba sebavuswa iJoshua Mqabuko Nkomo Airport ungene laphana kubona stiso kulabo innovation hub izikolo ziyavulwa kuningi kakhulu nje ukuba la ikuthanda
ngezinye indlela lokhu elalikutsho njengamabandla aphikisayo ukuthi ibandla lezano PF lilodlakela kusukela ngesikhathi seGugurround njalo alinanzi amalungelo oluntu akuseliqiniso yini
okodlakela uzabona ukuthi abantu babuyela kuGugurround ngoba yikho kwakulodlakela olukhanyayo kubo 2008 yikho kwakulodlakela olwalubonakala olweGugurround ke lona ngokwakusilwa izanu lePF zapho sezabambana zabalibandla elilodwa okuthiwa izanu PF ungazi umuntu leke buyela kuGugurround inengi lakhona uyabe ngafuni nje ukuthi anceda abantu uyabe dinga nje ukuthi abe gubha imizwa yabantu ukwenzela ukuthi mhlawumbe yena kwezepolitiki kumenzele kuhle kodwa loluyana luhlupho abantu beZimbabwe abaluqeda ngokubambana.